Bakhona njalo bathi sase sifikile sikhathi sababili laba sokuvalelisa izihlobo nabangane emhlabeni. Ngakho-ke akulasizathu sokuthi abantu bakhale kakhulu. Kulabanye abachothoza okwenziwa ngumgabe besithi wabhidliza ilizwe leZimbabwe. Kodwa unkosazana Abigail Mupambi olwela ilungelo likaZulu ekunhlanganiso ye#ThisConstitution uthi ilizwe leZimbabwe lilahlekelwe ngokubhubha kwamgabe loDabengwa.
Singananzelela ekuhambeni kwabo. Ugcina ungazwisisi ma ngiyakhangela ikakhulu ubaba uDabengwa. Uthe ehamba esekhokhelela izaphu. Izaphu yona leyo njalo esikade sivele kathe sithakazelela sisithi thina khona yangena ku-Unity Accord ngo-1987. Kwamphana nje okuyindaba kwakhona kuyaconfusa. Sisala nje singasakwazi ukuthi kambe yena usithiye esithi senze njani. Ungananzelela umama uMgabe ulwisane kakhulu ne-opposition close to 20 years. Uthe sehamba sokule narrative ethi khona yena ubesesupporta mhlawumbe uvoteli MDC lapho sibila kula muntu ongakuchaza khona lokho.
Uthe okudanisayo ukuthi abadala laba kabazange bephumele egcekeni ngendlela ababefisa ukuthi ilizwe lilungiswe ngayo.
Abadala laba bathe sebehamba kuko sibili esingakutsho ikakhulu ukuthi khambe bona basithiyele ndlela bani besithi senze njani njengabakhokheli kade bekhokhelela ezompangazwe ukuthi bathi bona sihambe ndlela bani.
Bakhona bathi lanxa uMgabe loDabengwa basebenza kakhulu ukwenza ukuthi kube lozibuse eZimbabwe abawugqibanga umsebenzi wabo. Omunye wabalombono lo ngumfundisi Wyson Dutch weBible Ministries.
The reason for fighting, liberating people who were colonized.
Lokho singakafezeki isizathu esenza bayakulwa ukukhulula abantu ababencindezelwe. Siyakubona mihla ngemihla ukuthi lokho kungakabi khona ebantwini.
Umfundisi Dutch uthi isimo esibi somnotho lezombangazwe eZimbabwe yikho okufakaza ububi bukahulumende kaMgabe.
There is nothing to think of, nothing to appreciate, except to feel.
Kukho okukhwabithekayo ngaphandle kwenhlungu ezikhona. Abantu sebenziwa baba ngabayanga kulalokhu ababeyikho khona ngaleso sikhathi.
I don't see anybody coming to put things in place. We are in a limbo.
Ababela ilizwe leZimbabwe bathi ukubhubha kwababili laba kuphathe abantu ngendlela etshiyeneyo kusiya ngokuthi umuntu ukuliphi uhlangothi. Umnumzana iPhithule Maphosa obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZaphu uchasisa ngokungabe kucabangwa ngabantu ngokubhubha kukaDabengwa.
Bangikhangela ngokwabo uDabengwa ngumuntu obhubhe esase-active kwezombangazwe njengoba kade ekhokhela ibandla leZaphu njalo kade ebhatheka kakhulu endabeni ze-development yelizwe ebambisana labantu abathiyashiyeneyo. I-effect yakhe yokudlula kwakhe emhlabeni izwakale kakhulu njalo siyawubona umahluko okungabi khona kwakhe. Singathi nje ngamafitshane izambuzelisile elizweni, akusela umuntu okhuzayo, akusela umuntu oxwayisayo.
Unkosikazi sisasenkosi Mataruse okumanyano wenhlanganiso zabatsha owe-National Association of Youth Organizations nayo ukhuluma ngokwenzakala kulandela ukubhubha kukaMgabe.
Abamelele inhlanganiso ye-National Association of Youth Organizations bathi bona bakhathazekile ngokunciphiswa kwamalungelo abantu beZimbabwe awokubuthana ukuxoxa kanye lokuhlaziya umumo welizwe. Bathi bona ngemuva kweminyaka engamathumi amathathu lesishiyagalolunye okuzibusa njengelizwe, uZulu wonke ulokhu engenelisi ukukhuluma kanye nokuphatheka kwezombusazwe ekhululekile. Lokhu kubangelwa yimithetho eyafakwa nguhulumende.
Abakubandla leZANU-PF abagoqela umnumzana Munashe Mututha oyisiphathamandla saleli bandla esigabeni sakoBulawayo bathi kungalesi sizathu kwakumele asuswe embusweni uMuyi uMgabe kudedelwe abanye ebandleni lakhe baqhube umsebenzi ilizwe liye phambili.
Ever since Operation Restore Legacy ka-2017, iZimbabwe isilise kulelizwe elivulekileyo, sokulelizwe elokuthi abantu sebekhululekile ukukhuluma ngezombusazwe. Akusela kwesaba esasukubona kudala lokhuyana okwakusithi abantu wawusehluleka lokukhuluma nje ukuthi kumbusole uhulumende. Khathesi siyabona abantu bayakhuluma ngendlela abafuna ngayo, besula lapho abasola khona, belungise lapho abafuna ukuthi kulungise khona.
Loba ababili laba bezohlala besemlonyeni yabantu elizweni, bakhona njalo abalokhe bebophe umoya besithi uMgabe kunengi kakhulu akwenza esabusa ilizwe leZimbabwe okwalethela uZulu okubi okwenza abantu bahlupheke kweleZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Kama.